Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-12 Zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uhlelo likamanisipala wakobulawayo lokuxotsha abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ezisenzikini edolobho lakobulawayo ludluliselwe phambili.
Okuqakathekileyo yikuthi kube lokukhulumisana phakathi kukamanisipala abaphila ngokuthengisa kanye lenhlanganiso ezibameleyo kanye leministry yama-SMEs.
Uhulumende uthi igciwane le-coronavirus selivusa ikhanda njalo elizweni, ngakho uZulu kumele amukele umjovo wokwenqabela leli gciwane.
Ngakho ke imhlonishwa le iyadula, nakho futhi amaphepha akhona awatholakali ngendlela nayakaphakathi itholakala ngayo. So yikho kwenza kube slow ukufikelelisa ukuthola lawo ma-certificate.
Izifundi zekolishi le-University of Zimbabwe zikhonona ngokuphuza kwekolishi ukuzipha izithupha zama-degree okwenza zithwale nzima lapho sezidinga umsebenzi.
Igciwane le-COVID-19 sizile sibili ukubana selibuyile futhi kuthi nje kuthiwa libuya hot okwamanje libuya sibili ngesivuvo esikhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lukamanisipala lokuxotsha abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ezisenzikini edolobho lakobulawayo obelumele lwenziwe izolo lugcine lungasaqutshwanga ngemva kokuba amapholisa ecele ukuthi ludluliselwe phambili. Iphephandaba lobulembu elesite lithi isiphathamandla sikamanisipala unkosikazi Sikhangele Joe wazise ukuthi amapholisa acele ukuthi lolu hlelo lumiswe ukuze kuqale kuzwakale impumela yomhlangano oqutshwe ngabezomvikela lomphathintambo obona ngendaba zakobulawayo ngalolu daba. Ikhansili yakobulawayo izama ukududula abaphila ngokuthengisa ezitaladeni laba ngoba isithi sebegcwele enzikini yedolobho njalo benza kube isixhobexhobe kakhulu. Abaphila ngokuzisebenza abaningi babekhangelele ukuthola indawo zokusebenzela eGodini Mall, kodwa sokule minyaka lendawo isakhiwa ingapheli. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yabazisebenzayo eyobulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Alec Ndlovu.
Uhlupho lwendawo zokuthengisela alusoze lulungiswe kungazange kube lokukhulumisana. Okuqakathekileyo yikuthi kube lokukhulumisana phakathi kukamanisipala abaphila ngokuthengisa kanye lenhlanganiso ezibameleyo kanye leministry yama-SMEs. Kuqakathekile ukuthi ke sibe lokuhlangana sikhulumisane sibone ukuthi silicuku elikhangele abaphila ngokuthengisa singahlangana at the higher level sivumelane ukuthi abantu bangancediswa njani. Okuqakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi bonke labana abantu yibo abaphila ngendlela yokuthi basebenze kulezo ndawo. Yibo ukukhangelelwe futhi ukuthi babhadalele abantwana ezikolo, yibo ukukhangelelwe ukuthi bathele amarenti wona la akhalisa umazayo ukuthi abantu kababhadale amarenti. Kuqakathekile ukuthi indlela zokuphila zona zana zivikelwe. Esingakucela ukuthi kuyaswelakala ukuthi inhlanganiso lezi engikhulume ngazo sibe lokuhlangana, kukhulunyiswane sibone ukuthi kulezinye indawo ezingancediswana phakathi kukahulumende at small scale to medium enterprises level le city council yini zidivelophelwe ezo ndawo ukwenzela ukuthi abantu bathole indawo zokuthengisa. Kuqakathekile ukuthi lokho kwenziwe ukuze abantu bangaze bagijinyiswa edorobheni. Lokhuyana mbona ingathi kubi kakhulu ukuthi abantu bagijinyiswe ngaleyana indlela ngoba yikho lapho okweyeme khona impilo zabo.
Egodini khona kwasuswa abantu kuthiwa kuyakhiwa kutsha kuyalungisiswa kuzaba lendawo zokuthengisela kodwa kukhanya kuyakhiwa akupheli kuhamba njani kahle kahle
edabeni lwegodini baba Nkomo angisoze ngikhulume engingakwaziyo kodwa ke engunanzelelayo ukuthi uhlelo lwabo lokuthi balungise igodi soluthethe isikhathi eside kakhulu sokuze kweqela ezingeni lapho esasingacabangeli khona kanti njalo nxa sinanzelela bona abasinika khona ukuthi bathi khona umsebenzi uyaqhubeka uhamba kuhle kodwa thina sinanzelela ukuthi hayi sokuthetha isikhathi eside kakhulu kodwa ke esikuzwayo ngabasiki bebunda ukuthi ama vending sites amanye aseyakhiwe and ukuthi ngesikhathi lapho azaphela khona kuzaba lesikhathi ke sokuthi bese kuvulwa ke bese kubuyela bona bana abantu abaye baba displaceswayo laphana kuqala i-first preference izaphiwa bona bana babevele besebenzela egodini engakutsho ukuthi bathi bona still work in progress angake ngizikhomite siyule kutsheni ukuthi ngithi mina kuzaphuma kuyona leyani original plan esayibonayo yini kumbe sokulama alterations lama reconfigurations.
Hello ke ngumnumzana Alec Ndlovu oyinhlanganiso yabazisebenzayo eyibulawa Vendors and Traders Association obexoxa le Studio 7 ecingweni ekubulawayo. Uhulumende uthi igciwane le-coronavirus selivusa ikhanda njalo elizweni ngakho uphakathi kwemizamo yokubona ukuthi iningi labantu eligoqela abantwana besikolo liyemukela umjovo wokwenqabela leli gciwane. Kubikwa kukhangelelwe ukuqutshwa uhlelo lokujova abantu ngejekiseni yomuthi wakuqala owesibili kanye lowesithathu owebooster endaweni ezehlukeneyo zedolobho lakobulawayo kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo lapho abantu abazafundiswa indlela zokwenqabela leli gciwane. Unkosikazi Violet Nxumalo okhokhela uhlangothi olubona ezempilakahle kunhlanganiso yebulawa Progressive Residents Association uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Igcikwane le-COVID-19 sizile sibili ukubana selibuyile futhi kutsha and kuthiwa libuya hot okwamanje libuya sibili ngesivuvo esikhulu. Thina njengabakhokheli besigaba sesike sahlangana sahlala phansi ukuthi sibonisane ukuthi nanku njalo umkhuhlane usuphendukile sibonisana ngokuthi singenzani ukwenzela ukuthi esigabeni lapha kuvikeleke abantu bangabulawa yileli gciwane. So saphuma lakho esiphume lakho esiphume lakho yilokhu sokumele sibe sihlangana ngama-village sibuthanisa abantu sibatshele ukuthi i-COVID-19 sibuyile njalo. Sicela siyivikele nini especially ekubuthaneni kubuye number 2 sigqoka ama-mask abantu bafake ama-mask imbuthano le mbuthano sekumele siyireduce futhi njengalokhana kwakuyikho khona seyabe sihamba thina lapha njengesigaba sethu kulama-village village 1 village 2 village 3 village 4 village 5 so sabe sihamba village sibuthanisa abantu sibatshela ngawo lo mkhuhlane osubuyile.
Isaziso lesi esokuthi abantu bebuye ukuzokwamukela umjovo we-COVID-19 lizasisabalalisa njani kuzakhamizi zonke zakobulawayo?
Isaziso lesi esesikhona okuvamele abantu babuyele ekujoveni futhi ekuvikeleni leyi igciwane selithe labuya futhi bekhi sizawuhlanyela futhi phakathi komuzi sibatshela ukuthi abezempilakahle sebephenduka futhi ukuzasivikela futhi kuleli gcikwane selithe laphenduka. So kumele sibuyele futhi siyehlabe nini futhi elinye idotsi elokuvikela leli gcikwane selikhona. Sizahamba futhi sibatshela ngalelo sobo futhi
sibabiza kanjalo kanjalo sibabuthanisa sibatshela ngakho khona ukuthi sokumele phenduke futhi abezempila kahle bazehlaba futhi abantu ukuze bavikeleke izakhamizi siyazixwayisa ikakhulu kumbuthano amagathering wona la enzakalayo ifini kuma-funerals lokubana bakhuthale ekugqokeni amamaski amamaski agqokwe sibili kungabi lo muntu ozahambe engagqokanga imaski especially kuma-gathering even ebantwini abaningi abantu babona ukuthi amamaski babe bewagqokile sizabakhuthaza kakhulu ukubana bagqoke amamaski abantu ngoba igciwane leli seliphendukile futhi
lo ke ngunkosikazi Violet Nxumalo okhokhela uhlangothi olubona ngezempila kahle kwinhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Izifundi zekolishi le-University of Zimbabwe zikhonona ngokuphuza kwekolishi ukuzipha izithupha zazo zama-degree. Ikolishi leli lizama ukulungisisa lolu daba olubangelwa yindleko yephepha lalezi zithupha eseyakhuphukayo. Kodwa abafundi bona bathi ukuphuza ukunikezwa izithupha lokhu sokubaphazamisa ekudingeni imisebenzi ngemva kokuphutsha izifundo zabo. Ngoba bengela bufakazi abangabutshengisa ukuthi bafunda okunganani. UGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezifundi zamakolishi ezinasu umnumzana Benon Ncube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye, ibizo ngubhelo ncube ngobenational student union president sesithole ama-students amaningi ekhalakhala especially abagraduatile eminyaka engu-2 edluleyo besithi bona abenelisi ukuthola ama-graduation certificate abo from i-University of Zimbabwe lokhu baba-afektha kakhulu ngoba abenelisi ukuthola umsebenzi sebe-advertise kumbona ukuthi baqhubeke nje phambili ngezifundo zabo bafuneka lawo ma-certificate lapho-ke sikhulume sibuza u-vice chancellor okubangelwe yikuthi bezame ukumtshintsha amaphepha adibe wasebenza umhlobo wama-certificate adibe wasebenza kuqala umhlobo omutsha ngakho-ke lo mhlobo omutsha lo uyadula lakho futhi amaphepha akhona awatholakali ngendlela nayo aphakade etholakala ngayo so yikho kwenza kube slow ukwenelisa ukuthola lawo ma-certificate but wasefithina bazenelisa ukuthi ama-students enelise ukuthola lawo ma-certificate emalangeni lawa zayo aseduze.
Kubikwa sokule minyaka emibili i-backlog leyo ikhona. Kungathatha isikhathi eside kangaka ukuba bathole lawo maphepha njalo bathi bona batshintshelani.
Isizathu abasinikanga isizathu esizwakalayo. Ngakho-ke lokuthi sazi ukuthi kuzothatha isikhathi esinganani ukuthi baqinisile ngenxa yefithi ukuthi emalangeni lawa zayo uzenelisa ukuthi ama-student enze ukuthola amaphepha abo. Asikaqiniseko selokuzakwenzeka ngoba ukukhulula kwethu lesikole lesilali la i-vice chancellor entweni ezinikezile ezinjengabo-school fees akuzange zaletha ama-results la adisele sowavumelani esesowavumelani njengokuthi kuthiwe i-school fees asisakhweza sesiyahlala siphansi ngoba sikhuluma nje kathesi indaba ye-school fees leyi isekhothi and kodwa ama-portal ama-student awavuli athi i-student ingaqala abhadala leyo mali esavumelane ukuthi yiyo kumele yehlise so ngasesiyendabeni leyo amaphepha ama-certificate sikhuluma lesi sazi ukuthi mesingaba le ndaba efanayo ukuthi nje kuthembisana kodwa siyathalanzi ukuthi ama-student enelithi kucelethela
kundaba ye-school fees ekumthethwandaba leli khangelela ukuthi izagcina iphethe ngani
khathesi into esihlupha ngeyokuthi emthethweni kwathiwa isikole kwathiwa ama-students abhadala leyo mali elikhona kungakakhweza kodwa ngapha isikole sesivula izikole sezivule but isikole sona sisagcinisa imali zayo ama-students until aze akhuphe leyo mali abayifakayo phezu kwaleyo yakhulunywa yikhothi so kulokungazwanani khona abaphakathi kwento ezifuna isikole lento ezinhlelo ezibhalwe ngabantu abasemthethweni sesimelele ukuthi sibone sifazivulwa baze abavumela yena ama-students angaqedanga ukubhadala angangabhadalanga leyo abafuna siyibhadale kwenzele ezikole ngoba I think from khonapho siyakwanisa ukuthatha inyathela lokuthi sinengithi ukuthi ephambili ngalokho esifunda kuqala kumbe sibonisane nabo ngoba okukhona yokuthi thina sithi indaba le kumele iqale iphuthiswe ecourt ivunyelwe nokuthi libhadala malini isikole sona kumele sime ukuqhubeke nayo ukuthi abantwana babhadale imali ephezulu ingavunyelwanga ngabafiki.
Hello ke ngumnumzana Benon Ncube umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinaso ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo imizamo yokuxoxa lesikhulumeli seCollege leUniversity of Zimbabwe iyehlule. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulontombazana oleminyaka elithumi lanhlanu 15 owelokithi le-Warren Park eHarare obanjwe igetsi wafa ngemva kokunyathela amanzi abekade esemgwaqweni. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inkampani yezilaha e-cold storage esithiwa yi-Bauxite Beef Zimbabwe ibikwa isithola ibhizimusi elikhulu. Inkampani le eyayivaliwe okweminyaka eminingi ivulwe nyakenye. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanbonani, sanbonani mahlabezu kusindawo nezindawo eniguzu ubu bonke abalaleli konke nabasakazi beStudio 7. Okhulumayo lapha lichagwane elikhulu esigabeni sakosiwu ukhanya nengcubo bakithi akonto etheni engizoyikhuluma nje kulento nje enye nje eyi-1 engizwile ilunga lezanu PFA Mr. Believe Ugawule. Ugawule I'm sure ugulelwa ingqondo kho akuhlangani kahle lapha ekhanda lakhe kambe noma sekuthiwa imali isikuhlanyisa noma kumbeni yini kukuhlanyisayo awu bantu benkosi awu sihlobo sikaThixo la ngumuntu ko udinga imithandazo I think ngoba unowumana mpela ewumana abantu bakalinga anto sibakuthi unonjani unoyigawule ye yiyo kuphela nje into nje engiyizwile ukuthi hayi bakithi nangumuntu edinga imithandazo imali noma yini ubuthengisi noma yini ayisekumhlanyisa bantu angibonge amen kuleyo ndawo.
Sanibonani, sanibonani molweni, sanibonani dumelani nabariming hayi siyabonga. Into engizayibeka nje estraight yikuthi mina vele ngake ngikhulume ngithi umnangako umbuthi wenga what I was talking about yikuthi i-corona yini yizanu konke okubolileyo yini yizanu ngoba ma ngaqala mina ngikhuluma ngomnangako ngikhulume ngothi wenga kutho ukuthi abanye abantu bezanu bayabelungile. So mina into engitsho ukuthi konke okubolileyo yizanu. Izanu yebolisa ilizwe, izanu yebolisa konke. Ukuya eChina besiyadlelana neChina i-corona vele ngeke isikhuthe ngoba i-corona ngiyakhona ngalo ngoba ngiyakhumbula mina umama lo yena nalo umama wezanu lo Minister of Information uMonica Mutswanga lo ekhuluma esithi umkhuhlane we-corona bathi hayi sidlelana naye isiqedeni ama-ministers i-corona. So ke into engikhuluma ngayo lapha ukuthi konke okubolileyo yizanu. So njalo ngiyezwa abantu bathi hayi asibendawonye sibendawonye manje sithi ngiyakhangela mina eSouth Africa ama-parties amanye aphuma kiyo yona iparty i-ANC baqemuka kuyo bephume labantu abababonayo ukuthi hayi lokhu akuhambi bephume kanjalo. So mina ukuthi nje kuthiwa ama-party ehlangane angubona kulusizo ama-party ngeke uzofake abantu ebhasikitini eyodwa ngoba ibhasikiti ingadilika sokudilike konke selisithi liyakufezwana kuzani aya maphati zakhona ezilongo bengeke kuzani abaqhubeke benjalo singa criticize zani uqhubeke kunjalo ube lokhu lalokhu 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 amaphati abuye ne strategies zawo then registered parties njalo amaphati zale constitution ayikhona iparty ipini iparty ngala constitution okwenza umuntu eqalise ukudilika esecabanga ngokwakhe ucabangayo ngoba lapha mina sengibona ukuthi eZimbabwe sokutshintshi umsebenzi sokuba yiminister umsebenzi sokuba yiMP umsebenzi sokuba yicouncil akusela msebenzi ezini. Thank you, bye bye.
Salibona nani balaleli bestudio 7 salibona nani banifacebook makithi sukuthi sokusiya kudisemba imali singayithiwanga sizadlani labantwana Christmas kathisi ungasebenzi o-10 months ungaphiwanga yona isenti asikwazi kumbe ukuthi singamandebele kumbe yikho okwenzakala eZimbabwe ngoba asihambi umhlaba but siyakhala imali kasiphiwanga ama-inputs kasiphiwanga manje kathi silima ngayo kumbe indlela yokuthi singasalimi siyabuza khona sicela sibili siphiwe imali kungakafika u-25 sidlela thi labantwa bethu sitshengisa ukuthi siyasebenza abantwa bethu sebegula ubusela ngenxa yokulala khona sisebenza labo bengahlala
ngibonani kusitudio 7 le nto eyenzekalayo ebothelwe ubabe lo ifana exactly le nto yabothelwa uJob Scarra uJob Scarra wabotha njengayona linto eyenzekileyo ebothelele ubabe ukuthiwa abantu batshaywa iyouthi kuqede lapho kuyobotha umuntu omdala kuthiwe nguye umuntu otshaya abantu kuvidiyo kabonakali kodwa ubotshwa njani umuntu ongazange abonakali zanu p f into abayijwayeleyo le ukuyenza ukuthi babopha abantu abangenzanga dothole ukuthi lalo umuntu obotshiweyo ngoyenye i-opposition ongasowe zanu p f ngoba abantu abatshaya abantu ngabantu bezanu p f kodwa abantu ababotshwayo ngabe c c c kumbe babopha abanye abangasiko belokuzeni izanu p f kodwa ngelinanga kuzophela ukuzikhavela lokhu kuzozofika ekugcineni kuphela
sinjani studio 7 ninjani studio 7 hayi siyazizwa izindaba siyabonga libambe njalo nje lonke basakazi bethu hayi izindaba zezimbabwe sizwa zishila zinjalo alithathe hlangothi olombono wakho uyawufaka hayi siyabonga mpela libambe kanjalo hayi namhlanje zokuphawula ngabantu laba abasuke emahlonaneni abazofundisa ematefeleni laba abantu hayi laba abantu sibili hayi sebefike kumnindi wagcina ke manje sifuna ukuthi sibili bekhishwe ezikolo zonke zematefeleni bekhishwe bonke umuntu osuke omreyo kayifundise mrewa oyicholothe efundise icholothe plumt efundise plumt kanti kibo usulani lowo muntu kibo so sifuna ukuthi kuhambe level yonke lasemsebenzini laba kumele ukuthi kubhekisise kahle ukuthi umuntu lo osebenza lapho ngwesigaba seneso yini na uma engasoleso sigaba seneso kwakhitshwe esebenza kibo ubalalawo abantu abakhona bayifuna phela imisebenzi so into okumele ukuthi uhulumende ezibhekisise kahle lezo zinto ukwenza ukuthi abantu bonke bebe level ngoba kuzamxotshela amavoti khona kuhulumende mangakunanzeli khona kuyini so ukuthi i-audio le ifunde sibili iyefika khona phezulu yakuziphatha amandla zezanu p f lezi
studio 7 nandinjani kunjani kwizindawo zonke makhuluma nomhlaba thina siyaphila sicela isilwazi badala siyacela ukuthi liyeliseli laba bantu bakithi simpinda obaba ogawulo ukuthi hhayi sisikhathele ngabo ukuthi bebekhuluma amanga bebekhuluma amanga ewumuntu omdala amanga asolwemisendawo akakhulume iqiniso engavikeli amashona engawavikeli amashona ayamosha sesimoshele into eziningi kwa-many years elwa engasenzeki lutho ngwa-many years engajabuliswa yi-change leyo abamnikeza yona engajabuliswa yi-change leyo abamnikeza yona thina singabantu besintu esimoshakalela asiyithandileyo babagawule sicela uzame ukuthi uzame ukuzinika amakhwapha omuntu omdala ukhulile kakhulu nasibancane kulawo cela ukuthi lokhu okuthiwe okukhulumayo hhayi asikuthandi thina cetha ukuzame ukuzilungisisa ekuphileni ujabuliswa yini usibona uma ubona abantu bemadebheleni behlupheka ujabuliswa yini into ekujabulisayo wena kahle kahle umuntu omdala ungaujabuliswa yini uma abantu bemathebeleni bebulawa ujabuliswa yini wena uwumuntu omdala ongako yini into ekujabulisayo utholani yikho lokho utholani wena wedwa ukwazi lokhu ukutholani uwumuntu omdala ongako hayi singabantu lathi njengako lokhu singabantu njengako yini abantu elisithengisayo lisifulayisa ngabantu siyashacela sibe lisiponda thi singabantu siyaphila elasini babagawula ukuthi zama ukutshintsha ukwenza zama ukutshintsha ukwenza khe baphelile abantu besintwini ngiyabantu besihloneni la ngiyakusapota lokho into ezimbi ngingakusapota into embi into embi
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ze WhatsApp +1 202 465 0318. Siyabonga. Kwezemelika, izulu elikhulu eselibulele abantu abalithumi lasikhombisa 17 esigabeni seCalifornia libikwa lokhe liqhubekela phambili. Izulu leli selidale umonakalo omkhulu kakhulu kulesi sigaba. Leli zulu liqale ngenyanga ephelileyo. Izolo like lama kancane kodwa abezomkhathi bathi lilakho ukuqhubekela phambili namuhla lakusasa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida lakho okuke kwana izulu elikhulu eladala umonakalo omkhulu nyakenye. Umnumzana Tamura Igwekwerere saqala ukumbuza ukuthi bona baphathiswa ngokunganani nguhulumende welemelika.
Ayi, thina uhulumende wasincedisa njengoba sakhuluma laphana ngemva kokulokhuza kokulahlekelwa izindlu lempahla. Uhulumende uyancedisa njengoba wayethembisile i-program yakhe le i-FEMA ifima bayakunikeza ilokhuzeni uncedo. Lusiya ngokuthi wena usimo bani ekuncediseni kwakho. Thina basincedisa ngemali yokubhadala ilokhuzeni, ihotela lapha ebesihlala khona sonke isikhathi lesi. Njalo basinikeza kuyimadlana okokuthi uthenge ukudla ngalesiyana sikhathi. Kodwa-ke ilokhuza i-program le eFlorida bathi ngokusitshela kwabo mhlaka 13 nalo January kulapho kuyabe sekuphela-ke ilokhuzeni uncedo lo abakade benikeza lona. Kodwa ngingazi abanye abakade abasesimeni esitshiyenele sethu bangabe belokhu besaqhubeka bebancedisa ngezinye indlela.
Manje nxa ukhangele lalokho okwenzakala eCalifornia, ubona ngani abantu bazathola uncedo olufana lalolu elalutholayo yini? Njalo ungakhuthaza usithini labo abakhonale sikhuluma nje?
Isikhuthazo sami mina ngabala sokuthi abantu ma beselizweni le-America bengethuki, bengesabi ukubhalisa amabizo ehlelweni ezinikezwa nguhulumende. Uhulumende walapha hayi uyakunikeza sibili ngoba uncedo kusiya ngokuthi khona sehlakalo bani, kusiya njalo lokuthi khona wena usimo esinjani, ukuthi uthola okunjani, usebenza ngaphi, kumbeni usesimeni esinjani nje. Kusiya ngakhonokho bayakunikeza uncedo oluhambelana lakhonokho. Hayi, siyayizwisisa sibili le ndaba and hayi silusizi kakhulu ngoba hayi into zama-flat lezi hayi sayibona leyohlupheko.
Lo ke ngumnumzana Tamura Igwekwerere isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni eFlorida ngapha kwele Melika.
Hayi manai wazini zwa ngikhonje njanga window amthoba ngikhonje njanga window amthoba zwa ngikhonje njanga window amthoba zwa ngikhonje njanga window amthoba mana ngikhonje njanga window amthoba zwa 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 bathengulova utharakela tshona mhlanya lova uyazi ngini senteneya uthi kimi yena akalandaba uzonilobola abasikirithi ngiyacombola bengijabuzela ngiyabagola amayelo abamnyama njengecoca-cola ngingabhala ngapha njengamabiri enqola ngikhonje njangowindo wamthoba ngikhonje njangowindo wamthoba zwa ngikhonje njangowindo wamthoba zwa ngikhonje njangowindo wamthoba mana ngikhonje njangowindo wamthoba zwa ngikhonje njangowindo wamthoba zwa ngikhonje njangowindo wamthoba zwa ngikhonje njangowindo wamthoba zwa mina ngisobhare ngiplan njengesombe mbare
Ngilen kanje nge chonke tare Anzwa gali nje minanje nge chugele sawe Ongi melele mausubaya Mafuna manamba mizo kaya Ogo bambazi liti monso funumakaya
Niko nje nguwindi womthova ingoma kama-9 isigqibela ke uhlelo lwalamhlanje singakagqibi uhlelo lesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Uhulumende uthi igciwane le-coronavirus selivusa ikhanda njalo elizweni. Abazali bakhala ngokuthi abantwana bekolleji le-University of Zimbabwe bathuza ukuthola izithupha zabo zemfundo ama-degree. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.